Abesifazana benhlangothi ezijeneyo zempilo babuthene bethakazelela International Women's Day emkhosini owenzelwe eHarare Gardens esigodlweni lapho abenhlanganiso zabesifazana ezehlukeneyo zibe zile ndawo zokubukisa umsebenzi eziwenzayo. Isiphathamandla senhlanganiso yamagqwetha eYellow Society of Zimbabwe unkosikazi Tedzai Gideon Mlambo obekustanda sabo lapho abekade bebukisa khona ulandisa kabanzi ngalokho.
Kuqakathekile kithi eLaw Society ngoba amalungelo abomama kithi amalungelo aqakatheke kakhulu. Silapha sihlanganela abanye yithe sabuya lomqondo wokuthi sibuthane. Sabuthana saba ngama-organization afana 16 ahlanganisela ama-organization ashiyeneyo ayenza ngokwabomama ngoba sibona ukuthi amalungelo abomama aqakathekile lawo. Sisanomumango omkhulu wokuthi sihambe sibisane lento le ethiwa i-gender-based violence.
Wengeza ethi enye indikimba abangayo njengehlanganiso ye-LSZ ngethi break the bias.
Sisho, izinto esivele sizikholelwa kizo kusela kudala. Okuthi omama abalamandla, amandla ngabo baba kuphela. Okuthi omama abalamalungelo. Siyala namhla sithi hayi, asishiyene le mqondo yakudala. So we are breaking the bias.
Unkosikazi Lindani Dube ophatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu uthi luqakathekile kakhulu lolu suku lokunanza imisebenzi yabesifazane namantombazane.
Sibona lathi abantu ababafazi sisengabantu abaqakathekileyo kakhulu. Yikho lathi sifuna ukuthi silukhankasele lolu suku ngoba umuntu ongumfazi sebonakala kungaze kube kusesikolo, lathi sesihambe ezikolo, kukanti-ke ngasemuva kwakungaqakathekisi umntwana oyinkazana. Wayephelela endleleni kuthiwa imali isiphelile kodwa yomntwana ongumfana ingaswelakali. Noma kuma-elections kumele ukuthi nxa sikhetha abakhokheleli bethu kumele kukhangelwe ukuthi i-50-50 leyo iyaqakathekiswa yini.
Emazini akhe afundwe ngunkosikazi Jennifer Mhlanga, umsekeli wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi emele unkosikazi Sithembiso Nyoni, utshele uZulu ukuba uhulumende uyakunanzelela ukuba abesifazane lamantombazane ikakhulu emaphandleni kuyibo ababhekane lobunzima ngokuguquka komkhathi njengoba kuyibo abathembele kakhulu kokutholakala kumvelo. Osaphethe isikhundla sokuba ngummeli wenhlanganiso, uhulumende uthi uMbimbitho yinyanga ayibeke eceleni ukuba kuqhutshwe inhlelo ezijiyeneyo ukunanza imisebenzi yabesifazane lamantombazane. Kungakho ethethele lithuba ukuphawula ngokusemthethweni lolu suku oluqakathekisa abesifazane. Owalamhla umkhosi ungenwe ngabasekeli babaphathintambo bengatsha ezijiyeneyo, iziphathamandla engatsheni lezi abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ogoqela ezokholo kanye laye uZulu yena obelibaziswa ngabeqembu lamapholisa lezomculo i-police band. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.